Ngibone kufanele ukubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Ngalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku7 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngibone kufanele ukubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Lamuhla silengxoxo labanye abancintisayo ababalisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo.
La ngingabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nikama excuses ngokuthi asiyenzi lokhu ngenxa yokuthi i-ZANU-PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangena mbe ngu-member of parliament andisoke mbe la ma-excuses anje.
Silomkhokheli njalo webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko izani yabi siyaforge ama signature kulabanye ke abanye kabangasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi triple C abameli triple C mana indaba yokuforge icala elizweni lesibaba.
Egambe ibandla le CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwela
ngini madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezishiyeneyo zelizwe. Umnangagwa ubesemdawadawa Growth Point esigabeni seMashonaland East. Kuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena ubesesakuva stadium eMutare. Sixoxe lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga amakhansila edolobho lakoBulawayo umnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu.
Ngibone kufanele ukubana ngincintise ukuba ngukhansela kuward 5 koBulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo. Ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery, ayakhangela inhlelo zokubana uZulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ukubana ngincintise ukuze lani ngincedise ukubana uBulawayo abe nguBulawayo esimaziyo, abe nguBulawayo othuthukayo, abe nguBulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo, ngibone kufanele ukubana lani ngime kuward 5. Uward 5 iward enkulu. Uward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density. Usukele Chabalala extension aquma ngene Manda angene njalo ewo Newton West, Bellevue, Morningside, Stochiwe, ingxenye yeFarmona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iwadi enkulu kakhulu nxa ngisanelisi ukubana lami incedise khonapho, ibona lami ngiyebe incedisile ekuthi ngithuthukise uBulawayo.
Ukuyini ukuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Ngithembisa ukubana ngizasebenza lezakhamizi, ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle koBulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasuburb onke la yi-13 aku-ward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela izinto ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebesikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drains, imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungiseka. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona phela eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo, ubana kulungise umgwaqo ward lapha esikhona, kulungise njalo lama recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue recreational center, kube le njalo le municipalities, njalo silama projects amaningi khona besigabeni amaningi aphelele endleleni, nilenkangelelo ukubana avuselelwe njalo, kube lama projects amanye amacha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu njalo encintisa ukuba ngukhansila wedolobho lakoBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, yena oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende emagwegwe koBulawayo.
Okwanyenza mina lami ngadecida ukuthi ngijikele ingwani yami phakathi kokuba ngu-member of parliament, ikuthi ngabona inhlupho eziningi emagwegwe, inhlupho ezinjenge-sewage, inhlupho ezinjengama-potholes, inhlupho ezinjengokuthi ogogo bayathwala nzima ukuthi bethole i-medication, inhlupho ezinjengokuthi abantwana sebengene kuma-drugs, abantwana bala msebenzi, inhlupho ezinjengokuthi akula medication, abantu bathwala nzima ukuze bethole i-medication kumbe usizo ebusuku. Ziningi izinto ezinjengendlala, into ezinjenge-school fees, izinto ezinjengokuthi abantwana abangamankazana sebezithwala masinya. So kuningi kakhulu, ku-include into ezinjengomkhuhlane wengculazi. So lami ngabona ukuthi hayi, i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asenzi lokhu ngenxa yokuthi iZANU PF ithi hayi. Mina ngathi hayi, mina ngangena mbe ngumember of parliament andisoke mbe lama excuses anje. Mina awu-take ama problems abantu head on and ensure that I represent imagwegwe. Ngingumntwana wemagwegwe, mina ngifunde emagwegwe secondary, nginje kuyimagwegwe secondary. So ngifuna ukuthi at least lami mbuye ngizoncedisa njengomntwana okade ehambile ekhatshana emazweni, kodwa ngilethe ulwazi lolo endilutholileyo emazweni ukuze ngitshintshe impilo zabantu.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Mina ngikuthembisa uZulu ukuthi ngiyimemba ye-EFF Zimbabwe. Kodwa njengoba likwazi ukuthi EFF i-1 i-Africa jikelele, thina sebenza labo baba o-Julius Malema, esikhangelele ukuthi i-Africa kumele kube i-borderless Africa. Thina amazwe wonke la khona e-Africa siwabona njengama-villages aphakathi kwelizwe okuthiwa Africa. So sifuna i-Africa ibe borderless. Thina sifuna ukuthi indaba yelendi ikhangelwe, ilendi thathwe inikwe abantu abamnyama, i-government yabantu abamnyama ibe yiyo e-presider over iland. Then thina sifuna ukuthi emagwegwe ama clinics evulwe 24/7 lama clinics nje ilizwe lonke jikelele evulwe 24/7 including ama clinics asemakhaya kodwa kwakhathesi ngikhayelele ukuthi imagwegwe nxa ngingangena ngibe member of parliament ama clinics wonke emagwegwe azavula 24 hours njalo ngikhangelele ukuthi ngiintroduce into okuthiwa yi-food hub whereby abantwana abanda 12 labogogo bazathola ukuthi at least kube lokudla abakutholayo oku-free. Thina sifuna i-free education. So emagwegwe laphana mbone ngani ngingakwanisa ukuyintroduce i-free education laphana ngoba mina isimi opposition le enika ama-excuses. Njalo mina ngikhangelele ukuthi ngibe lama councillors laphana koBulawayo aza kwanisa ukuphusha i-issue yokuthi iBulawayo jikelele education kufuze iwe free.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe yona oncintisa ukuba lilunga ledalele parliament emagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 inxusa bonke abakukhetho kungakhathalekile lokuthi ngabe liphi ibandla ukuthi basithumezele imilayezo yabo nxa kuyikuthi liyafuna ukuthi lingene emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Ogolunye udaba lwezokhetho ibandla le-CCC lilezigaba ezimbalwa lapho okuncintisana khona amalunga aleli bandla. Kodwa lona ibandla leli lithi abancintisa bemele ibandla bengakhethwanga ngabenhlanganiso ethiwa yi-FAZ yona elobudlelwano lebandla lezano PF njalo ithiwa ikhokhelwa ngabe ngamapholisa ensitha ama-CIO. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Jesus Banda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bayaxabana abazancintisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelu lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe inhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlelana namapholisa ensitha awe-Central Intelligence Organization. KoBulawayo akubasekungenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. UMnumzana Mason Hlalo ubefuna ukuba ngusenetha.
Wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake umuntu. Lokhu ngikhuluma phambi kaNkulunkulu ukuthi lami kwangishoka ukuthi yinto engenziwa ngo-2023 khona ukuthi ababemile
ababephumelele waye bengabizwanga ngesikhathi. Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa
okwethu akukhanyi kuNobulawayo kuthetha abantu esingakwaziyo le mihlanganweni yabanxa kubizwa umhlangano lapha abangabuyiyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba nabungabathengisi bathola imali zefazi sibekwazi ngazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumbane Njube edalela ephalamende emele i-CCC. UPastor Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula.
Siyathemina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle, uBulawayo lothando, uBulawayo lokuthandana, uBulawayo obambeneyo, uBulawayo labantu abaxolelanayo. Izihamba nje ekhampeni eli-CCC ukuthi ujahaye ngaphi
ukudonselana. Abasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuya phambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelwani seVumbu abahlali labasekeli bebandla le-ZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwameli wabo edalela ephalamende abathi ukhithwe yi-FAZ yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba. Ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Unanamhlanje imjubo wawadi yakhala la mawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obube khona phakathi kumavoti la abekhona.
Omunye ukhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
Ube yindoda akadizama ngoba nanku ama-regation asisalilindlini nambona kusabhusha lo kanani. Noma sibiza kuhle uyabuka asuze kufike ukuthi noma engwezansi usithi ngaze asebenze kuhle ungakubuka. Hayi into adeyenza ibiyinto adi ikhanya iphumelelisa isigaba kwakwaba mangalisa ukhanya kulokunye kwakwenzakalayo
kukanti abethibusiki kulindawo labo basola ozamela leli bandla evungu kukhethwa oluzayo unkosazana Lorraine Bebe bethi kaziwa ngabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla unkosazi Gracious Chuma uyakufakaza lokhu
nangwethibusiki elikhokhelwa nguChamisa izani yathatha vele iyathatha kubu MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo wongeni leyo bese ngamthakazeleli
umsekeli wesikhulumeli sebandla leTBC umnezana Gift Ostalo Siziba uthi indlanzo yefazi esebenzela iZanu PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe inxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo
ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko izani yabisiyafoja amasignature kulabanye ke abanye kabangasikho kunhlanganiso yethu abathi bayiTBC abameli TBC kuba nendaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe yikho siba reportile emapoliseni kulabo abangenwe entweni yeZanu PF landelana umthetho ngoba uzalilandela kusasa lingaba ngandihlakaniphile namuhla kodwa kusasa kuzalilandela
umqondisi wenhlanzo yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela iStudio 7 ukuthi inhlanzo yakhe kayilane lokwenzakala kuTBC lamanye amabandla njalo la kuZimbabwe Electoral Commission
ifazi ayizange ithathe ivoters vote ifazi ayizange ingene nemsebenzi weZEC ifazi iyenza umsebenzi wayo okuphampelela iZanu PF so ngakho ke lokho ngamanga alihlaza ukubana ifazi izalana ukhethe nokhethe siyakwazi ukuthi abantu opposition bayaphuma lezinto abayebemele bekhala ngazo ukuthi bethi hayi lonyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa
akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhethwa olukhulu oluzayo ngimane Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owake waba ngumkhokheli weNigeria umnumzana Goodluck Jonathan nguye ozakhokhela iqula elizohlola ukhetho eleAfrican Union. Iphephandaba lobulembu eleZimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaqilibezela kukhetho kuza kuba lodubo olukhulu elizweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngingenele basakazi ay sesiphonga urekhoda ke athi ngicela ukubuza ukuthi uhulumende lo wezama PF waye ungathi malungisa lamadamu ungathi wenzela abantu ifever kanti ngoba nje vele kumthetho wegovernment ukuthi umele ikwenze lokho ayimaye sekavali amahlono ukuthi phela imali ezabazidlaya ezekhodi kambi yini ebambekayo abayenzile eZimbabwe khona manje yabona umongameli odlama eRussia ngathi la umuntu onjalo hayi yini azelawe ebambekayo eRussia uze lokuthi akufike asibingelele esibone kanti yena wayezwana nama countries awodlama ukulwa thina sidinga imali elizwe ethenga eZimbabwe imali yethu sisebenza emsebenzini vuleke eZimbabwe sisebenza sikwela imali eZimbabwe eyothenga kwamanye amazwe phandle uhulumende lo kahle kahle waye ungathi usenzele ifavor kahle khona kahle ngibuza ukuthi vele izalukazi ziyahola yini o mhlambe lama road accidents abantu bahola yini abantwana besikole ibhimu bayafunda yini lo yehluleka mani uvala ubuyi bakhe lo abantu abakade besidla imali zeZimbabwe lapha ze-cold mafia yinto azama ukuyivala asimfuni nje vele lo uyasidina ekakhulu kulabantu ababotshiwe be-MTC abe-trips manje akakaphumi bashaye intatheli manje la muntu oboshwe abane namanje sinawo amavideo akhona le baba lemkhaba abezalo PF akula muntu owaboshwa ayilothi nasikhathele ngayo madoda akaphume manje ayi ugwaqo ozojoyolwa losiwa khona webhinga lela manje ufika lomsa nganeksa inyanyisa lo uthimba ngifakasiwe ngaphe lufani yabo
Studio 7, Studio 7, Tunga Mili Nkomo, Clips 2, Longa Nisili Kulumi Saba, Sazu Ponke, Studio 7, Kwa Nyena Wadale, Nisengizwa, Nanga, Maya Sichela, O Putin, Utawa Ndu Yazi, Kati Yase Tusela Sazameza, Mama Yakuma O Putin, Yakum Ganwaki, Mganwaki, Asim Ganwe Zimbabwe Putin, Mgano, another Shabon Mganwaka, either the Zia Hamble Zimbabwe, Hamble Zimbabwe, there's Puna Hamble in the season Zimbabwe. I'm just a good day going to put in a day, greeting, what I was saving, just feel so good. I would tell President to a president in Zimbabwe, you want to get a seven in Zimbabwe.
Salibonani basakazi be-Studio 7 kinjani labalaleli nje bonke ngezigaba ngezigaba lapha ngikhuluma ngezano izano bakithi isibulele ilizwe selifile kusukela enhloko yangkhona ngamasela wodwa inhloko lisela abalandeli ngamasela amapholisa ngamasela amatitsha ngamasela amasotsha ngababulali hawu bakithi kathi sifelane elizweni elingelethu sifelane akwehle wena muntu omdala sumdala kakhulu akusakufanelanga lokhu sokulokhu sokungokwabafana akuqali sekutsha intanga 43 years ilizwe lingelamali eqondana lelizwe ngenhloni elilazo ukuthi imali ingene ngekhanda likankomo awu yesabana ke libe lenhloni ha
kakazomhleli vuka njani sidlulisa amazwenduthu zokuzihlokola abangane labo bonke abalandeli bomchilo yerumba ngalokho okwehlele iqembu lensimbi zezwane ngicabanga ukuthi kuyinto yokuhlunga kakhulu esizweni sonke semathebelileni semandebele kutho ukuthi kodwa phezu kwa konke lokho sananzelela ukuthi kungenzeka ukuthi noma kade kuyikufa okudalwe unkulunkulu kodwa-ke lathi sinenkinga abantu bakithi ukuthi lokhu esisalandela izalo PF kuze kube manje nxa ukuthi laba bantu manje laba bantu behlule ukuthi bathenga ama-ambulance nje bayehluleka kodwa balesifini sokuthi bathathe bayithenga imoto ezifika 200 something ezokuthi bayenze icampaign bahuga abantu ukuthi babavotile babuyele manje kodwa izibhedlela azila ama-ambulance into yokuqala yona leyo ebonisa ukuthi thina abantu emathebeleni sineproblem laba bantu akumelanga ukuthi ngabe kusesile umuntu emathebeleni losathi phambili ngoba yibo abantu babulala abantu ngegugulawunti manje sibebulala abantu bakithi ngokufuna ukubasebenzisa into yona leyo kufana ukuthi sicabange nje abantu bakithi ukuthi asiphumenini entweni zezayo ngoba siyasetshenziswa yilaba abantu labo manje babuya bazothi khona bafuna ukuvotela babuya ngemoto ezidurayo imoto abazithenge manje kodwa kula ma-ambi manje laba abantu balimele sweleke iy'moto ezibathwala zibahambise masinyana esibhedlela uma besuka kulezo zibhedlela akula mithi akulani akula sizwe kwalutholayo abantu bezibedlule emhlabeni kodwa uthola abantu bakithi lokhu besathi phambi ngezampela asizamele ukutshintsha ingqondo bantu bakithi vukani emacandeni laba abantu kumele bakhithwe laba sizamele nomunye uhulumende ongcono ongatshintshi izinto elizweni sizamele ukutshintsha abantu bakithi ngiyabonga ngumasengo okhulumayo ngilapho kobulawa ephumule
ma-studio 7 studio 7 siyabingelela ku-studio 7 bakithi sithwele zima ngapha e-west enzani abantu bezanu basisabisa basihambisa emhlanganweni ngenkani qeda lapho basibhala amagama bathi basazosilandelela basitshise angazi ukuthi siphile kuphi umhlaba lapho ezimbabwe singasakwazi ukuba sizikhethele esikufunayo ngoba bakhathele ukusetshenziswa njalo bona labo bantu abasihlukumezayo abantu abangelalutho abasetshenziswayo abantu abalolutho baphonga uba ezihambela bebayuza kuphela
abayikhumbulayo impi kaji nanku umkhuleko wasesozulu kusizikeleli Afrika maluphakanyisa udumo lwayo yizwa imithandazo yethu nkosi fikelela thina usapho lwayo moza moya woza moya fikelela woza moya amandla viva letsi otshwa nkomo viva viva mthakazi viva triple c
yes bingelele enkundleni sithi itshona njani basakazi ye ukhuluma engumantsheza ye basakazi labantu basezimbabwe ngicabanga ukuthi mina umuntu uma ngempela esenza imisebenzi emihle ubukwa ngabantu kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone ufoster abantu ukuthi abantu bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone utshaya abantu ukuthi bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi ugibele phezu kwentaba utshone umemeza ukuthi ye sengilenzele amadamu ye sengilenzele lokhu lalokhu hayi cha kutsho ukuthi umuntu ungambona esiza njalo uyabe evala ukwehluleka kwakhe ngoba empeleni ma usenza imisebenzi emihle uncunywa ngabantu awuzincomi wena manje lokho esikuzwayo kuzano ukuthi ihambe izincoma ingayenza umgwaqo 2 meters 2 kilometers siyagibela kwezentaba imemeze ingayenza okunye ngalo kuyisteshini kwamagetsi mhlawumbe ukukhipha nje mhlawumbe amamegaba yayi-1% iyagibela phezu kwentaba imemeze kuyakhomba khona lokhu ukuthi kuyikwehluleka akulasidingo sokuthi uhambe utshana labantu ukuthi abantu bekulandele njalo akulasidingo sokuthi khona uthi ungabona umuntu egqoke isembatho se-opposition uze umkhandi ngamatshe uze umbulale wena ukwazi ukuthi khona labalandeli bakho abaningi kuyakhomba khona lokhu ukuthi khona leyo i-desperation umuntu mpelo desperate kufana nje le-politics le yabo Witness Dube leyi kuyabona nje ukuthi umuntu lwana nje ukhuluma nje i-cheap politics ngoba akulasidingo sokuthi khona uhambe umemeza namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasa ujike ugijimuyele namhlanje ukhulume ngalokhu kusasa ujikuyele ngicabanga ukuthi abantu kufanele sikunanzelele ukuthi ngempela mayezane la ma-supporters akulasidingo sokuthi ihambe itshaya abantu
aw sanibonani ku-studio 7 okhulumayo Jemo ngajabula le audio mayingafundwa siyezoba abantu bezani PFP ikhulumela ukuthi mina ngakuyazama kodwa once libavumela futhi libabisele esihlalweni iyokwani 5 years bayaqala ukulitshela ukuthi bayalungisisa sokusele inyanga ukuthi bavotele 5 years lebabe hola besidla betshontsha imali khiphana abantu laba once asivotele enye part khathele ngabantu labo
ndaba yenzani nzima bakhuluma kunye bayenza kunye abanje bathi udlame balibona abanye bathi udlame lungabi khona and then ngapha babulela umuntu abantu kuningi okulala vele laba ngimbonge lalo okuthiwa wamangalela ilunga lezane ukuthi lalo lafaka amaphepha lalikhola zilishayelilesine singibonge lo muntu nguye wayenza amalunga etsisi azekwazi ukuvunyelwa namhlanje
zamani ukuphelela kunabantu abadala siyabonga
thina sifunayo ukuthi njengobana kuvotwa hayi ilizwe liyalunga kube lo msebenzi phila ezimbabwe hayi ilizwe liyalunga yinto zonke zirayit ukuthi uyinibani kumbe uyinibani ainto ziyalunga kuphela kube rayit awukhuluma ngomax khonapha esitholeni sokugoba
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe abancintisanayo umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu Ngambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.